Abantu abathi umkhuhlane we-COVID-19 ubathwalise lukhuni ngoba usudale ukufiphala kwamathuba okuthola umsebenzi njengoba abantu bebebanjwa ngamandla okuhlala emakhaya ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Iningi labasakhulayo esabelweni seMatabeleland South liphila ngokwemba igolide kanye lokuthengisa impahla. Umnumzana kwakhe Dube Sengezane eGwanda South uthi bakhala ezimathonsi.
Besivele silendubo zethu zokuswela imisebenzi, besivele siphila nzima, sibambabamba kwezinye indawo, kodwa kwaqala i-lockdown siphila ngokuziphandela, imisebenzi ayitholakali eZimbabwe. So nxa sokule lockdown, lalaba abantu esithola kiyo imali abasayitholi lapho ukuthi bazibenelise ukuthi zifike kithi ngokuthi basinike lati ama-piece job.
Umnumzana Finish Ncube oyisakhamuzi kaWard 7 koMalabe eKezi ongusomabhizimusi osacathulayo uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown kuphazamise ibhizimusi lakhe.
Ama-shops asevulwa ngesikhathi evalwe futhi masinya khona lapho ukuthuthuka kuba nzima. Ubuzima bukhona sibili kuyasihlukuluza, akusahambeki usuka ngapha kuma-rural areas usiya koBulawayo ukuthi uyedinga indingeko zakho, kuba nobuzima khonaphana.
UNkosazana Constance Maseko olilunga le-Community Youth Development Trust eGwanda uthi njengabatsha basemuva ezifundweni zabo.
Sibe distinct kakhulu ngoba izifundo zethu zibe affected. Akuyisayiwa esikolo, kunjalo azikho ezinye indlela esingabe sifunda ngazo ngesikhathi lesi esi-COVID. I-matric iyahlupha la emakhaya, njalo asithi sonke abantwana besikolo esinamafoni esingakwazi ukuthola ama-notes ne-WhatsApp ukuthi sikwazi ukufunda.
Umnumzana Edson Masuku oyisakhamuzi eGwagwe eGwanda North uthi bayaluswela uncedo lokusungula inhlelo zokuziphilisa behlezi emakhaya.
Thina abantu abasha sithwele nzima, infact ngathi siyadubeka ngoba asikhoni ukusebenza. Sesicela ukuthi uhulumende asincede ngezimali ukuthi maybe lathi singakwanisa ukuthi sifuye inkukhu, esinikeze nje amaloni athwele start yokuthi sifuye inkukhu. Maybe lathi singaphila ngcono singakwezi indawo sizifuyele emakhaya ethu sihlalele.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Constantine Bofu, umqoqo wenhlelo zeMatobo Youth Development Initiative.
Badinga kakhulu i-financial help. Abaningi balesifiso sokuthi bayenze ama-projects angabaphilisa, kodwa nje inkinga ekhona ukuthi akala mali ukuthi baqalise ama-projects lawo. Njalo ama-banks akhona afuna i-collateral, so ama-youth amaningi kawala i-collateral yokuthi bakwazi ukuthi ba-accesse amaloni ema-bank.
Nyaka yonke mhla zilitshumi lambili kuNcwabakazi eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ukuthakazelela ilanga labatsha ele-International Youth Day njengenjongo yokubakhuthaza ukuthi baphatheke kunhlelo zentuthuko. Kusenjalo eJackson yokuqala ye-COVID-19 vaccine izivilela njalo eGwanda ngesikhathi uhulumende ekhuthaza uZulu ukuthi ahlabele iJackson. UNkosikazi Janet Nkala ohlala kuward 1 eMatshetsheni ngomunye walaba asebehluleke ukuhlatshwa lijekiseni.
Siyakuhalalela kakhulu ngobuningi bethu eGwanda kukhatshana. Ungafika eGwanda bafika bavale bathi bafuna abangu-60, ngaphenduka ngingahlatshwanga, ngihambile khonale. So khathesi ukuthi ugade futhi ubuyeliye eGwanda uyedinga ukuhlatshwa, kuba nzima kakhulu. Cela basifikelele bakithi. Adiwani ukhashana leklinikhi kungumango kithi abantu abadala. So siyacela kakhulu kakhulu ukuthi sincediswe ebuhlabeni lapha, sesukufisa kakhulu kakhulu kakhulu.
Sebedlule inkulungwane ezilikhulu 104,975 asebehlatshwe ijekiseni yokuqala i-COVID-19 ezansi eMandebeleni, kwathi abedlula inkulungwane ezingama-57,126 bahlatshwa yesibili. Abantu abalikhulu lamathumi amathathu lanhlanu 135 sebebulewe i-COVID-19 kulesi sabelo selokhu lo mkhuhlane uqalile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.